Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ziku 14 Mabasa 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi imuli ka Elvis Nyathi obulewe kwele South Africa izizalwane zalelo lizwe elokijini le Deep Sploot izaphathiswa ukumngcwaba.
Uthi iplace yokubekwa besingakayi lokuzeni singakayi confirm, but we talk of futhi isihiyo kobulawayo.
Ngambe ubuya eBhinga ukuyasungula inhlelo zentuthuko, uzaphathisa na umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi anqobe ukukhetho oluzayo na?
Amboni mina ukuthi kuyini kakhulu engakutsho khathesi ukuthi khona abantu beBhinga sibili hayi sebesuthisekile sebeyibona izanu liyana eyayizolo singokunye namuhla. Angakuboni mina
umuntu onsundu odubule abantu esitimeleni edolobheni leNew York uze wabanjwa izolo emini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Emmerson Mnangagwa uthi imuli ka Elvis Nyathi obulewe kwele South Africa izizalwane zalelo lizwe edolobheni le Deep Sploot ngeviki edluleyo izaphathiswa nguhulumende ukumngcwaba. Unobhala ubona ngezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana wazise lokhu izolo ngesikhathi imuli kamuyi ilungiselela ukumngcwaba ngomgqibelo kobulawayo. Imuli kamoyi ithi icunulwa ikungabotshwa kwabenza lesi sihluku. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda uvakatshele imuli yakwenyathi enkulumane kobulawayo izolo waselthulela udaba olulandelayo.
Umama omncane ka Elvis inkosikazi Thembele Sibanda uthi usebuhlungwini ngokuphupha kuka Elvis ngesihluku.
Elvis wako.
Utata wabo umlandela uthi umuyu Elvis wamfonela ngosuku abambulala ngalo ebonisa ukwesaba okukhulu.
Sadness when I was to die on a process. Nasiphathe senzima bathi asubuyele kide ekhaya eZimbabwe. Nasemtshela nje nto xa kunjalo kunzima bhuti yangcwali ibuye ekhaya. Ngoba lapho ade thole khona isitendi sakhe sokuthi akhele abantu abakhe sentabazintonapha phansi kasiso omdala. Lapho kule moze kasiso omdala kodwa-ke kasanelisanga ukuthi angasiya ekhethi. Nabe sesifisa ukuthi ngabe kuyavuma. Ngabe uyaphuthisa khona ukuthi nxa ethole kutholakala kuyimali ayakhele umuzi unkosikazi wakhe agcina abantwana enjani.
Umuyi ukhanya abe ngumuntu othandekayo. Umalume wakhe umnumzana Stanley Ndlovu uchaza kabanzi ngaye lohlelo lokuzombeka ekhaya.
Umfana lo ubezisebenzela engu-garden boy khona ngale South Africa. That little every time ubethumela ongabantu bakhe every time and then uma kusenzakala bazafika lapha emini. Ngolesihlanu ngama 10 11 whatever ukuthi sokusiya ngokuthi bahambe njani endleleni then bangafika lapha ekufikeni kwabo bazalala.
Uyaphambile echaza ngohlelo lokungcwatshwa kukamuyi ngomgqibelo.
The following day silabafundisi bama church achiyeneyo esi abafike lati bezokhulumisa lati ukuthi sibe sonkeni basincedise lapha lalapha ukuthi iplace yokubekwa besingakayi lokuzeni singakayi confirm, but we talk of futhi isihiyo kobulawayo.
Kusenjalo obona ngezokuqoqa uZulu kunhlanganiso yemandla leCitizen Coalition for Change CCC esebenza eMthatheni South. Unkosana Nonhlanhla Mlotshwa ududuza abakonyathi
phansi sizokhayela umfowethu uElvis wakonyathi Elvis ngimkhayela nje mina ngile bias ngoba ngivele nguye eMatsouth and uElvis ngwekhezi kithi uzalwe eMahetshele sizalwa sonke sibuhlungu ngokufa kwaElvis sibuhlungu singabantu sibuhlungu silibandla ukuthi abafowethu njalo sebephele South Africa.
Umnumzana Elvis Nyathi wabulawa izidlova kwele South Africa bembulalela ukuthi ngwase Zimbabwe bemethisa icala lokuthi kala ngwalo zokuhlala kulelo. Umoyi Elvis ukhangalela ukungcwatshwa kobulawayo ngomgqibelo. Ngimele Studio 7 kobulawayo igama lami Ezra Jesus Bantu.
Siyabonga Chisa. Kolunye udaba umongameli Emmerson Mnangagwa uphinde wathumela amazwi enduduzo kumongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa kulandela ukubhubha kwabantu abedlula amakhulu amathathu 305 bebulawa lizulu lesikhukhula esigabeni seKwaZulu Natal. Umnangagwa uthe kuyadabula inhlinziyo okwenzakalayo esabelweni seKwaZulu Natal lapho okube lo monakalo omkhulu ngoba izulu likhukhule imizi lezifuyo ezibalisa inkomo lembuzi kunye lezimoda. Uya ebhinga kuyasungula inhlelo zentuthuko. Uzaphathisa na umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi anqobe kukhetho oluzayo. Umnangagwa ubesebhinga izolo lapho anikeze khona izinduna izikebhe zokugola inhlanzi. Umnangagwa uphinde waqhubela ngokusemthethweni izikotsho ezisebenzisa amandla elanga izakhamizi zebhinga. Sixoxe lesakhamuzi sebhinga uNicholas Muleya obesembuthanweni owenzelwe eBhinga Center ukuze sizwe okunengi okwenzakeleyo.
Abantu adibe baningi abadibe kambe ukuya attenda okuyi-gathering lokhu okwakukade kulapha eBhinga abade ufike ukuzo attenda i-gathering. But abantu abaningi abasiyo abebhinga abantu abaningi ade bevela outside Bhinga. Abantu ama-residency abahlali bebhinga bona ngokwabo hhayi abalutshana bade bekhona hhayi iningi langikhona vele ade lizenzela ama-businesses abo ama-projects abo vele abavama ukwalana nsuku zonke. But iningi elalikade likhona libuye ngamabhasi afike evela ngezindawo ezijenejeneyo. Of course kulabanye abake amanye amabhasi akari anokuzwa ahanjiswa as far as isabhuwa ngisiyatshila abakuyacollecta abantu ukuthi bebuye and staff bezo-attenda i-event.
Wona amabhasi abe maningi yini alethe abantu?
Ya amabhasi singathi ade emaningi ngoba if you happen to release amabhasi afika ku-3 to 4 ya egcwele abantu from outside Bhinga. I saw number yokudlala leyo nakuthwana so amabhasi angkhona ebuye egcwele abantu njengendlela ayade egcwele ngayo. So ya amabhasi abe adengo 3 mina engiwabonileyo adengekho maningi kakhulu but the total number eyabantu ababuye abalethwe ngamabhasi I can say it was far out numbering i total number yabantu abasuke within iBhinga besiya attenda event.
Umongameli Emmerson Mnangagwa siyazi ukuthi isidonga uyasikhuluma kodwa simuzwe ekhuluma isishona khona le khona ngapho eBhinga. Abantu batheni manje nxa besizwa engasakhulumi ulimi lwabo?
Kona lokhu ukuthi vele yena the fact that ubuye ekhithi ngapha eBhinga lapho kukhulunywa khona isidonga then he happens to speak in Shona akusiphathi kahle nje thina vele asinyeke sawu-accept ukuthi ku-right ngenxa yokuthi thina of thina abasakhulayo ngingathi siyakhona ukuthi simzwisise sibe here and there ukuthi uthini ngenxa yokuthi sishona abanye thina siyasikhona ukusikhuluma. But njengabadala abazali bethu okhulu bethu abanga-understandiyo isishona njalo bekwazi ukuthi yena uyakwazi ukukhuluma ishona vele akubaphathanga kuhle ngoba okunye lokhu vele ade bengezwa ukuthi uthini.
Manje pho lokhu okwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ubona kungasoze kubangele na ukuthi abantu bavotele ibandla lezanu PF ngobunengi.
Ya ukubuya kwakhe umongameli ngapha eBinga uyafana ngoba abantu beBinga ngabantu abake banokubayekelelwa like we've been marginalized for a length of time. So even yena engaze fike la kumbe engaze engafikanga lapho kuzokampaigna, he will never change i mindset yabantu beBinga ngoba vele bona abaningi bangkhona adibe abaningi adibe hambe ukuyambona abaningi adibe fike ukuthi sihle siyembona abefuna ukuyabona ukuthi yena ukhangele kanjani kuphela nokuthi ukuthi they were interested in what he came for.
Umnumzana Nicholas Muleya isakhamuzi seBinga. Lokhu sikudaba lunye kukhetho lwama-by elections olwenziwe kunsukwana esanda kwedlula. Kube ngokwakuqala ukuthi ibandla lezanu PF linqotshwe ngamavoti azinkulungwane ezimbili kuphela i-2000 eBinga. Ngoba kweminye iminyaka ibandla elibusayo linqotshwa kulesi sigaba okwesabekayo. Kambe lokhu okwenziwa ngumongameli Mnangagwa kuzahugana abavoti beBinga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomela isigaba seBinga North umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongwebandla le-CCC.
Angikwazi okwakuqala mina Chris ukuthi khona okuyikho uMnangagwa akwenzileyo eBinga okungenza ukuthi abantu beBinga bemvothele kuyini. Angikakuboni. Mhlawumbe ngabe kuthiwa khona ukuqambile wathi wenze lokhu lalokhu lalokhu ya bengiyakuzwa. Lakho nxa kuyikuthi ekwenzile khona lokho okuthiwa ukwenzile kumboya buntshile ukuthi ukwenzile. Let's hope uyabe enze into enceda uZulu weBinga kumbe into engayitsho ukuthi khona yiyo into ekade isenza ukuthi vele isikhathi sonke lesabantu beBinga bengamvoti. But nxa kungayisiyo ngaleyo nto ayenzileyo kumbe elithi uyayenza thina singakayiboni. Engayisiyo into eyiyo kade vele senza ukuthi abantu beBinga bengamvoteli kutsho ukuthi uyabe engayenzanga lutho. So ke amboni mina ukuthi kuyini kakhulu engakutsho khathesi ukuthi khona abantu beBinga sibili hayi sebesuthisekile sebeyibona izanu liyana eyayizolo singokunye namuhla. Angakuboni mina. So angeke ngatsho ukuthi khona hayi kukhona okungatshintsha. Hayi amboni Chris. Ambona ukuthi kukhona okungatshintsha mina kulokhuyana okuthiwa khona ngoba uMnangagwa into ayenzileyo kwakuqala ngizokuthiwa uhambe wayanika izinduna amalukuzeni amarigi amabhoti okubamba amatemba. Now izinduna ezeBinga iBinga yonke not iBinga not kuphela iBinga yonke zingu-17 ambona ukuthi singatsho ukuthi enye lenye induna labantu abasebeyavotela izanu noma bengaze bekwenze khonokho akungeke kwaletha inombolo zezanu PF zibe phezulu ekwenombolo zethu. Anguboni lokho kusenzakala. So akula lutho asebelwenzile engalutsho ukuthi yilo elungethusa ukuthi khona sokuyaguqula. Yikuyini abakwenzile eBinga abangakwenzanga iZimbabwe yonke? Ingani iZimbabwe yonke lokhu ibazonda? Kubangwa yikuyini khonokho? Indaba singakunanzeleli.
Yena uZulu weBinga umthatha njani umongameli Emmerson Mnangagwa? Ikakhulu ukuthi uyakhuluma ulimi lwesiTonga. Asiko kunye na ukungabangela ukuthi bamkhwabithe bamvotele.
Okwakuqala umongameli uMnangagwa nxa ebuya eBinga ubuya njengomuntu wemzini, ubuya njengesethekeli. Simthatha nje njengezethekeli zonke. Ukuthi uyakhuluma ulibi lwesiTonga Chris, abantu kabazange bethi bona badinga abantu abakhuluma ulimi lwabo. Kayisikho abakudinga. So ukuthi ulukhulumile ulimi lwesiTonga kayisikho kungamenza ukuthi namhlethiwe khona hayi esethandeka ngenxa yokuthi ukhulume ulimi lwethu. Angikuboni lokho kusenzakala mina.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngomela isigaba seBinga North engwebandla le-CCC.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington D.C.
Obamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi wayengunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary Mubayiwa utholakale elecala lokwephula umthetho wokuchada ngoba wayefuna ukuzichadisa umkakhe engazi khona ezagwetjwa. Iphephandaba lobulembu beinternet ele News Hawks lilodaba lokuthi intengo yempuphu isikhuphuke ngesilinganiso sokungamachumi amahlanu lambili ekhulwini i-52%. Isaka le 10 kg selizathengwa ngamadola eZimbabwe afika phose inkulungwane ezimbili 1655 isuka kumadola adlula inkulungwane eyodwa $1099. Abakhona umumbu babikwa besithi lokhu kubangelwe ikukhwela kwentengo yamabele wenziwe inkampani ye-GMB. Kwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ilizwe lifuna umuntu wafundayo nothi laba abantu abadala bazosho ubuhlungu politics abayazi laba bantu futhi uyabheka uDouglas Monzora labo Thokozani Khuphe bebehola imali bengavotelwanga ngabantu kanti umuntu khona ikuphula umthetho khona lokho corruption eselizweni imali lavele kade ihamba ngale because of corruption and laba bantu laba kade bezibiza nge-opposition azo bantu abamela abantu ngabantu abazifunela imali nje kuphela bafuna ukugqiba izisu zabo ngabala ndaba lezikhalo zabantu ababona ukuthi abantu bayahlupheka abantu bathwele kanzima into abayifunayo imali kuphela njengalokuthi uKuzani Khuphe wayeyikhalela le mali le hayi kodwa kuyayangisa lokho and into ezisho ubuhlungu ukuthi usebuyele futhi lapha adilisa achiye ebulele khona ukuthi kube ngangumuntu uzibize ngama-supporters kube ngawaqhubeka ngoba into yonke wayiphiwa Harvest House. Hayi politics yeZimbabwe izwisa ubuhlungu ma izwisa ubuhlungu
sale bonani basakazi be-Studio 7 labalaleli bonke siyabo sithaba kakhulu okwenziwe ngumama uThokozani Khuphe kakhulu lapho maye esebonile ukuthi kumele abambane lobo abonelise njamisa kube yiparty eyodwa. Mina ke kangiboni ngelihlo lilodwa labanye abathi uThokozani Khuphe wayenza ihlazo. Uma kungukuthi umama uThokozani Khuphe wayenza ihlazo le-MDC isasengukutshona kwababa uMorgan Tsvangirai kwaba lehlazo elayenzakalayo ngenxa yokuthi kwakumele ukuthi afe wathizwe le ndlini. Kwaba le stotsi futhi esayenzwa ngubaba Tsvangirai lapho uma ngukuthi wayetshiya esekhethe uNelson Chamisa ukuthi ebe ngumkhokheli ma kwakumele kukhokhele umama uThokozani Khuphe. But lokho singakungeni kakhulu kakhulu njengalokhu kuthiwa i-CCC kuyiphathi entsha. So kutho ukuthi ukungena kwamama uThokozani Khuphe kungenze ngaba ngumlandeli opheleleyo we-CCC. So ngiyabonga kakhulu lapho.
Ngiyabingelela emsakazweni we-Studio 7. Ngibingelele bonke abasakazi bonke be-Studio 7. Kuye njalo ngibingelele bonke abamameli be-Studio 7 okhulumayo ngihelothi wakwaSibanda Sibongo ophuma eGwanda esigabeni saseNtembeni phansi kokuphahla lukababa uMasuku khuluma ngale South Africa. Ngithanda ukuthi dudu emndenini wakwaMdluli abathe balahlekelwa umfowethu uNyathi ngendlela ebuhlungu kakhulu ngendlela engekho right ekhalisa inyembezi angathi uJehova angangenela abaqinise abaduduze abaphezelele. Ngicabanga ukuthi izizalwane seZimbabwe ziyakubona osokwenzakala ngalezi nsuku zanamhlanje ikakhulu kithi thina esiphila kwamanye amazwe siyahlukamezwa left and right and center. Ngicabanga ukuthi lesi sokuyiso isikhathi sokuthi sihambeni siyovota sikhulule izwe lethu kuyoze kube nini. Iphila kwamanye amazwe sikhuluma kuphela kungela action asibende action bantu bakithi esindebelena asihambeni siyovota kuyabhaliswa izithupha abantu abangalazithupha bathatha izithupha baregister ukuvota 2023 country wonke umuntu ahambe ayovota bathi vote lakho it's your vote asivoteleni iqembu esikwazi ukuthi lizaletha intuthuko emandebeleni asivoteleni iqembu elikwazi ukuthi lizaletha amathuba omsebenzi esindebeleni ikakhulu abantu bese sindebeleni sihlukumezwa kakhulu lesi yiso isikhathi sokuthi sihlale phansi sicabane ukuthi yini esiyifunayo 2023 uJehova uzongenela uzosinikeza izeluleko ngaso sonke isikhathi leli lithuba elihle kakhulu ukuthi yonke into esiyenza asicabangeni bantu basantu basindebeleni sibe namandla singabi lokusaba siyophila kwamanye amazwe kuze kube yebo kubuhlungu into eyenzakala kwelakithi kodwa lesi isikhathi sokuthi siye kutshintsha konke lokho njengesizalwane sesibaba siyabulawa siyathuka kwamanye amazwe sikhulunywa kabi asihambeni siyovota abantu bakithi asihambeni siyovota abantu bakithi sinithi amandla kumqondisi moyo asimesekeni umqondisi moyo uyalikhuluma iqiniso umqondisi ngiyabonga
livuka njani balaleli be-studio 7 livuswa nguhlanhla Lux Ncube ohlala eFrancis Town lapha eflatini eblock 18 ekhaya lapha enzalwa khona esigabeni selupane emalungu mvusa umama unanhlanhla lonkosikazi wamampofana lomakhiyana wami unkomo RJ umdala wayesebenza esibhedlela eSt Paul ngivuse nomalume wami uPaul Ngwenya laphana usamthulisi oyinyanga mvuse lomzamo uJabulani Ngwenya mvuse lomakhiyana wami usathula nomdala uNdevula ngivuse bonke abangaziyo lapha eFrancis Town mvusa umdala uNcube ohlala eBlock 1 laphana umdala chano hamba ngebhasikili ngithi mdala uvukile yini ngivuse bonke abangaziyo ubaba esishawini ngale lusulu ekana ngithi mdala kunjani emasimini ngapha thina siyaphila eFrance Town ngithi ngiyabonga ngegama lenkosi amen
salibonani bantu beZimbabwe salibonani balaleli beStudio 7 ezindaweni zonke maZimbabwe lapha mina ngikhuluma ngiseZimbabwe iyazi silobuhlungu obukhulu ukuthi abantu bethe South Africa ukuthi abafa bethishwa ngemlilo umuntu elecala yabefanele abotshwa ngene jili agwetshela icala lakhe alisebenzele ukubulala umuntu ayisiko ukugqoka umuntu so upresident weSouth Africa kanenganenga abantu bethu bayachiswa eSouth Africa asikaze simzwe ekhuluma amazwe wonke ala masotsha kathi South Africa yona injani kayila masotsha elizwe yini ukuthi nxa abantu sebevukula kamasotsha abathini thina eZimbabwe lapha ivini abantu bethu etoyi uhulumende uyakhipha amasotsha athinta abantu kuyabekwa ukuthi toyi idalula kodwa nxa laba bebukela umuntu achaza umlutha umbuso wama-Afrika unzima kabi abakhokheli be-Afrika abalathando labantu kodwa okusalayo yikuthi oherodi babenjalo babulala abantwana baqede ethi kudinga ukubulala inkosi kodwa unkulunkulu wakhala omunye umama ngabantu abakha ababili uherodi wabo siyakhala eZimbabwe kakhulu sizwa kuthiwa kulo mntwana otshiswe yobuya ekhaya ngiwakithi khonapha lapha engikhuluma khona ngiwakithi umntwana lo siyakhala kakhulu ngoba kuthiwa lo muntu kalacala uphonge utshiswa nje ngokuthi utshiswa ngabantu abathisaza be-South Africa asiyakhala bakithi upresident we-South Africa kabe lo qulo akwazi ukuthi kusasa liphuma ilanga liyabe lijinjile ngiyabona
bathandeka kahle kusakamsakazi weStudio 7 salibona umthakazi omuhle vukani iqine bantu bakamthakazi nime ngezinyawo ngithanda ukudlulisa umlayezo ukuthi siqine ngempela bantu bakamthakazi sibambane sisamene ukuthi singazivotelizana nje kubona nabazali ekhaya abavotelizana fana nokudlala so asazi ukuthi nabathembeni bafuna lewa mathara nokudla lokho kubolileyo ngombo khona bakuthola mebhuzo waphedla zimpehlani kudala so angazi ukuthi bona abazimiseleni kodwa ngithi phansi ngezandla phambili ngamandebele phambili ngomthakazi omuhle sibambaneni nidlulise nenduduzo kulo mfoto olishiye lana e-deep slot akukuhle impela kodwa ke sizamene ukuthi nganti sigoze phambi samasoks siye ekhaya siyevota sonkeni sizame ukuthi kukhiphelene silungise impela siyilwele le nto le siyilwele singahlali phansi vuka mthakazi vuka muhle ngiyacela ukuthi audio leyi lani lidlulise basakazi kuningi recorder kodwa asikwazi ukuyizwa noma record vuka mthakazi phakaze muhle vuka
njani ku studio 7 basakazi namazimbabweni ngizama ukuthi ngiphendule lubaba ukhuluma othi uChamisa ngathatha abantu bakhe abanika umqondisi uChamisa ngathatha abantu bakhe abanika umqondisi yena umqondisi abakhe bangaphi okwenza umqondisi angabi labantu ukuthi into ayikhuluma useless ayisebenze ebantwini asoze sithi thina singaba sithathe nela mashona sesizalisene sesingabantu wani umqondisi azengkhona evumbuluka lamhlanje ngokuzala kwakhe izolo ezisitshela ukuthi siqomilizwe phakathi umqondisi mncane ufuna ukuthi aqomilizwe phakathi ngahamba ayekupha kachana thina sesekela uChamisa jetejete lokho kwakho baba lomqondisi ukuthi uChamisa lapha abantu bakho umqondisi uyaziphuphela nje njalo ukhulumize nga uthulile ngoba into oyikhulumayo kayizwakali thina sithi uChamisa jetejete phambili sisisi lokho kwamqondisi kaye kufa kachana luza kuma ilibona ngaphili izwelo lazaliquma gapha wini umqondisi wento umochi isikhati ngesudu yakhe yama teacher
lawo ke bekungamazwi yena ulina abalaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amapholisa abikwa ebophe umuntu onsundu odubule abantu esitimeleni edolobheni leBrooklyn nesabelweni seNew York ngolwesibili. UFrank Robert James, oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lambili 62, uyaziwa ngamapholisa njengomuntu osike wabotshwa edale amacala ambalwa agoqela elokudlwengula lamanye. Kolunye njalo udaba, uhulumende weMelika ubikwa elokhu esacubungula ukuthi liqiniso na ukuthi amasosha akwele Russia asebenzisa izikhali zechefu edolobheni leMariupol. Amasosha la abikwa esebenzise njalo ezinye izikhali ezathiwa ngumanyano United Nations akusamelanga zisetshenziswe ezithiwa ngama-cluster bombs. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika, umnumzana Raphael Mthombeni.
Manje ngokubona kwakho izikhali lezi okuthiwa zithunyezelwa ele Ukraine ngamanye amazwe, kungani zikhanya ziyafika zingadutshulwa ngendleleni ngamasosha akwele Russia? Ngoba zikhanya zihamba egcekeni sibili ziyakhanya ezitimeleni, kungakuhamba njani khona?
Yona nxa isenza iRussia ichaya lava abe NATO abafuna ukuthi bangenele laphana ukuthi bafake zavizikhali ngisho lamabutho abo ukuthi bafake khona laphana, kodwa ke bahambisa izikhali bezihambisa ngokuthi ziceliwe ukuthi asiceliwe lapho ukuthi silethe izikhali. So ke bangazichaya bephezulu laphana besaba ukuthi bazaqalisa omunye umsindo othuleyo osokuza kwenza ukuthi hayi iRussia lapha selihamba kakhulu, selisenza izinto ezingafanelanga ukuthi zenziwe lapha. So yiku yesaba la, iyazibona kodwa iyesaba, iyazikhangela kuphela zingena kona.
Siyazi ukubana ilizwe leUkraine asolunga leNATO, kodwa ke lingani liyatshengisa ukuthi lifuna ukuthi libe yingxenye yenhlanganiso le. Ungathini wena nxa ukhangele okwenzakalayo?
Inhlanganiso yeNATO le ngokubona kwami, njengoba ke watsho laphana ukuthi khona ilizwe elingasiyo member yeNATO, kodwa ke elifisa ukuthi libe yimember yeNATO. So laphana okwenzakalayo ukuthi ilizwe le Ukraine vele ukuchaywa khona ukuchaywa iRussia lo lichayelwa ukuthi lingaze la joina iNATO, yikho lichaywa. So lifana nalo mntwana okatswayo ukuthi ungaziwaya emzini uyangapha emzini. So lona yikho elikuchayelwayo khona. Ayisilo lizwe elimemba yeNATO okwakhathesi, belikhangelela ukuthi libe yimemba yeNATO. So ubhuti sesithi uhambelani ngale kumele uchayo. So inhlanganiso le eNATO loba ilizwe lelingasiyo member, ikhanya sibili likhangele sibili kakhulu iUkraine, langathi liyakhuluma ngayo layivikela, ngoba mbona ngathi iRussia ingekho iNATO le elipholisa elikhangele. Ngabe siyidlize kakhulu kwedlula kono, ngabe siyenze njengeSyria. Kodwa ke iyakhangela, iyakhangela ibone ukuthi ha lapha ngikhangelwe ngamanye ama obhudi abanye abakhangeleyo la. So ngibona ngathi ibumbene sibili iNATO over issue yona le Ukraine. Njalo uPresident uBiden uyikhokhele sibili, wayihlanganisa kwaba lemhlangano kwahlalwa khona le, ngengezwa ukuthi uBlinken usehlala khona le ehofisini la ezamustrategiza elokhu emi khona. So bayikhangele.
Umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi imuli kaElvis Nyathi obulewe kwele South Africa izizalwane zalelo lizwe edolobheni leDiepsloot izaphathiswa ukumngcwaba. Kambe ukuya ebhinga ukuyasungula inhlelo zentuthuko kuza kuphathisa na umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi anqobe kukhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Libe losuku oluhle.